Siyabonga jonga lo Chris lichona njani mthwakazi omuhle yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 ngomabasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngezindlela ungathuthi ukuthi amapolisa abekhona kusenzakala khonokho, kodwa ke behluleka kumbe bekela ukuthi benze okufanele bakwenze xa omunye umuntu esenziwa lokho akwenziwe izalo.
Abebandla le-MDCT basola udlakela oluqondiswe kumalunga alo ngabanakanelwa ukuthi ngabebandla le-ZANU-PF.
Njengebandlalo MDC sasivele siseephambilini i-voters roll ngevela kuthi obayamudidi ama-voters roll nalawa avele angcolile sesingenile esikhathini sokuthi sokule-information technology.
Ugatsha olubona ngezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission luthi alukaphumele sinqumo ekuthini luzasebenzisa ugwalo lwabavotayo oluvele lukhona kukhetho luka-2018 kumbe luqoqe olutsha. Njalo kuwoza Friday lamhlanje silomculi wengoma zokholo uDumisani Nyongolo yena osethulela inzwisa yengoma ezitholakala kudlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abebandla le-MDCT sebesole udlakela lo kuhlukuluzwa kwamalunga aleli bandla ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF. Ibandla leli lithi abalandeli be-ZANU-PF bachaye umnumzana Costa Machingauta umeli webudiriro edalele parlamente labanye abalandeli bebandla leli izolo bevela emhlanganweni webandla obukade ubizwe ngumkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai. Umnumzana Pedniko Pepe obona ngenhlelo ze-MDCT utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi akulunganga lokho kwenziwa iZANU-PF.
Well, umumo elizweni owakuqala ukuthi vele sikhuluma kunje nje abantu beZimbabwe kakulanto abayenelisa ukuyithola, imali kayitholakali, isudla kakutholakali, imisebenzi ayitholakali, inzuzo njenje eyokuthi abantu baphile kayitholakali. Abakutholayo kuphela ukuthi baye bahlukuluzwa ikhulumende esisibuse kweminyaka engu-35 isihlukuluza lokhu besiya phambili besihlukuluza. Ngijayele ukuthi ngithi mina iZANU yiphathi engavusi ngontando kaNkulunkulu kodwa ebusa ngomusa kaSathane. Nezinye indlela ngabantwana bakaSathane abathanda ukuzisa abanye ubuhlungu, abathanda ukutshaya abanye, abathanda ukubupha abanye, ababulalayo njalo. So ngaleso sizathu yinto esivele siyazi ukuthi iZANU ngabantu abathi.
Yes, siyabona nje ukuthi izolo kukhanya iZANU kutshaya abantu be-MDC abathize. Kambe ukuthi amapolisa akuhluzisisa yini ukuthi vele kuhamba njani?
Kanti azahlulisisa njani amapolisa angikhona njengoba lawo efakwe nje umkhungo. Nxa efakwe umkhungo kutsho ukuthi khona bela abasoze benze umsebenzi wabo abawufundelayo kodwa benza okwalowo obambe umkhungo wangikhona. Ngezinye indlela ungafica ukuthi amapolisa abekhona kusenzakala khonokho, kodwa ke behluleka kumbe bekela ukuthi benze okufanele bakwenze nxa omunye umuntu esenziwa lokho akwenziwe iZANU.
Pho kuya ngaphi konke lokhu bhebhe?
Lokhu kukhombisa ukuthi abantu beZimbabwe sokufanele ukuthi batshintshe indlela abenza ngayo ukuthi balwisane leZANU. Batshintshe ingqondo abacabanga ngayo ukubona iZANU. Bavule ilihlo elibona iZANU ukuthi ngabantu ababi. Benze lokho okufaneleyo ukuthi nxa kufanele bakwenze ukuzikhulula bakwenze. Bangazikhulula kuphela ngaphandle kokuthi babambane, bakhulume ngelizwi linye, bavote ngokufananayo. Batshengisela labo abasapota iZANU ukuthi lokhu abakwenzayo nabakusapotayo kakula lapho okusakhona impilo zabo nelizwe.
Umnumzana Pedniko Pepe ubona ngenhlelo zebandla le-MDCT. UGibbs Dube uphinde waxhuma umnumzana Morris Ngwenya owebandla le-ZANU-PF yena othi balamanga abe-MDCT ukuthi batshaywe ngabebandla le-ZANU-PF.
akula ngendlela yokuthi abantu bezontisi bangacaphuka belisane nabo. Lokho yindlela kuphela abazama ukudinga ngayo nje ukusolisa uhulumende we-ZANU-PF ngokunikana imisebenzi yokuthi mina njanani besewusithiwa ngabantu be-ZANU-PF. Ngitsho i-ZANU-PF ngaza kuyenze izinto ezinjengazo lezo.
Kodwa pho-ke bangabe betshaywa ngobani baba Ngwenya, njengoba abanye babacabangela ukuthi ngabantu bezanu ababaziyo phela?
Lawo ngamacebo abo abantu be-NDC, ngoba njengokukhuluma kwami kungaze kude ngisize kanjani, awusoze uthole umuntu we-ZANU-PF ozasukela etshaya abantu be-NDC, ngoba kabasiyo threat ngendlela yiphi. Ngitsho ivele ne-NDC libandla elimelwa ngabakhokheli kuphela, alila ngitsho abasekeli. Ngakho umuntu we-ZANU-PF uyabe ebajayela kuyabe ebangibani imisindo lawo nabantu kuphela abazama ukudinga usekelo ngendlela ezinjengazo lezo. Yikho besebenzisa indlela zonezo ezingcolileyo ezokuzama ukungcolisa igama le-ZANU-PF, kanye-ke lokuthi labo abaphandle be-Harare kumbe abaphandle be-Zimbabwe babona ngani kuthiwa liqiniso lokho okwenzakala. Kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi akula ngisho umuntu we-ZANU-PF ongalisana lomuntu we-NDC, ngenxa yokuthi vele i-NDC yona libandla elingayilabantu ngaphandle kwalaba abazimele abalimele abalezikhundla kuphela. Akula ngisho lomsekeli anawo ukuthi i-ZANU-PF ingababona njenge-threat ukuthi ingalisana la.
Umnumzana Morris Ngwenya, umlandeli webandla le-ZANU-PF, ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7 eseHarare.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ugatsha olubona ngezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission luthi alukaphumi lesinqumo ekuthini luzasebenzisa ugwalo lwabavotayo oluvele lukhona kukhetho luka-2018 kumbe luqoqe olutsha. Lokhu kuvezwe ngomgcinisihlalo we-ZEC unkosikazi Rita Makarau izolo. Kodwa amanye amabandla aphikisayo agoqela ele-MDCT athi afuna i-voters roll entsha ngoba evele ikhona ilamabizo abantu asebafayo amaningi. Sixhume umsekelo wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Ivele izekhi yikuthi nje udubo olukhona kabalaleli njengebandla le-MDC sasivele zikhe phambilini i-voters roll yeze ngevela kuthiwa bayabamdidi ama-voters roll nalawa avela angcolile. Sesingenile esikhathini sokuthi sokule information technology, asihambeni siyedinga i-biocamera voters roll. Kuba lula ngoba sizachiza sikhipha i-video yonke leyana. Lokho abasebe kutho sebesesaba ngoba bayazi ukuthi i-voters roll nabo ingcolile, njalo bayazi ukuthi vele sebeyiphekile kulungiselela lolu khwethu olwama-by-elections.
Ngamanye amazwi uthi kumele kulotshwe i-voters roll entsha
kakhulu ngoba ukukhona kathesi ungakhangela ku-voters roll leyo khona kunabantu abanama-100 years abasabapha kudala, and kunabantu ungangena kuma-voters roll esikhathi yafika kunabantu nxa ibangu-30 i-ID number yabo iyafanela amanumba oqalise nonke bagcina nekugcineni. Ngeke lakubona ngamkhonoko it cannot be. Akula nto enjalo empilweni ukuthi abantu abanjalo banama-numbers afana nayo baphume esigabeni esiyi-1 ID number 0817-415-41-417-416-413-413 akula nto enjalo. So thina esikutshoyo ukuthi lokhu abakukhuluma yinto esayikhuluma phambilini kusukela ngo-2000. So nxa besanelisa vele kabathe baqalise balahle i-voters roll yabo labayiphekileyo babhale i-voters roll entsha. Lokhu ukuthi uhulumende kanamali nawo ungamanga nabo anti babaphume ephepheni besitela ukuthi khona sebezozi 10 million ema-violations kabathathe 10 million le bayilungise i-voters roll. Xa sowuhanja kukhetho sihambe ekhetheni esikwaziyo ukuthi sonke sine-voters roll siyakwazi ukuminjani ku-ground. Ayikho lokhu kukhona ukuthi kulabanye abale voters roll yabo ingathi bayimlele iveki layo le-voters roll akusazwakali ukuthi evele iyiyo kumele isetshenziswe yini.
unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxela ekobulawayo. KuLivetalk lamhlanje sikhangela udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla le-MDC ikakhulu oluqhamuke eHarare izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Italia sebophe abantu abayithoba mnemunye abanakenelwa ukuthi ngabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo njalo athi asadinga abanye abayisishiyagalolunye ababaleke ekuhlaselweni okwenziwe esinye sezigodlo zabo lamhlanje. Leli qembu yilo elinakanelwa ukuthi lihlasele isigodlo sesonto yeRoma yamaKatolika eseVatican kanye lakwele Pakistan. Umongameli Serge Sarkisian wakwele Armenia ubonge kakhulu inkokheli yamazwe omhlaba ebize emthandazweni okukhumbula abatshona ekubulaweni kwenkulungwane lenkulungwane zezizalwane zelizwe lakhe ngabesi Turkish eminyakeni elikhulu edluleyo. Umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa lamhlanje uhlanganele nhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eSouth Africa lapho wagcizelele khona ukuthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuqeda udlakela oluqondiswe kwabavela kwamanye amazwe olusanda ukuqhamuka kulelo lizwe. Sokubhubhe abantu abayisithupha kulolo dlakela njalo abanye sebebuyele emazweni abadabuka kuwo. Iqula lokugcina lezizalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu amathathu likhangelelwe ukufika elizweni lamhla libalekela lolo dlakela kwele South Africa. Kusenjalo unkosikazi Olga Steelman isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu kwele South Africa esamukela Women's Movement uthi inhlanganiso yakhe isebenza le South African Women in Dialogue ukukhuthaza ontanga ukuthi bengaphatheki kulolu dlakela.
Lapha ke thina elandia eSouth Africa we are now facing a challenge yale xenophobic eyenziwa throughout i-criminals because now this is criminal abayenza lento and it's no longer is xenophobic but it's afrophobic and yet now we want to change ngoku indaba yokuthi this is xenophobic abantu bethu abafana kunye nathi sithi ke ngoku kumelezeke into basiye ngohlala etafuleni sixoxe ngale ndaba sithi kaloku abana kwethu nabodadu wethu abasuka ngakulizwe lasentla apho nathi sasibalekele khona kubandlululo lokahulumente womlungu sabalekela sayotho khona basisiza ingani nake thina lento singenako ukuyenza njalo kwaye abangabo abantu basemzini bangabantu nje abafanayo kunye nathi abanengxaki ngoko abasuka kumazwe abo abangakwaziyo ukufumana imisebenzi.
Udaba lwemisebenzi lolo ungathi abavela kwamanye amazwe baluhlupho kumbe bayancedisa ilizwe leSouth Africa na?
Kwaye kuthi apha masivume thina balapha eSouth Africa okokuba abo bantu sibalekayo sithi abangobalapha bengabanakwethu baluncedo ngoba kwezinye izinto sifunde lukhulu kubo ngoba bona abacakameli langa baxele aba bethu aba brother bethu nabantwana bethu abalapha bayasebenza bathatha okuncinci abangenako bakwandise. Kungani lento sine negative sine attitude engazosincedisa sibona okungalunganga kodwa babona bathatha imisebenzi yethu? Kungani lento singadibani sisonke sithi ke ngoku siboniseni ngoba kukho lento yokwakhiwa kwezindlu leyo kokuba kukho iikontrakta ezakhayo ii-buildings ezinkulu ezenziwa ngamabhulu. Kungani nathina bantu bamnyama singenakwazi udibana nabanakuthu abasuka kuloo mazwi angasentla abanesakhono sithi masihlaleni phantsi sakheni ilizwe lethu iAfrika.
Lo ngunkosikazi Olga Steelman, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu kwele-South Africa esamukela Women's Movement esebenzelana ndawonye le-South African Women in Dialogue. Ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-South Africa. Kunjalo nje ukutshaywa lokubulawa okwenziwa abokuza kwele South Africa kukhanyaso kunganeno osokusenza ukuthi abantu abaningi babuyele emizini yabo lapho abaphume bethwele izithende. Kodwa umbuzo lokhu ukhona ngothi isimo esikhona sokuthula sizaqhubeka na kumbe udlakela lolu luzaqhamuka njalo. Okuningi sikuzweni kuChris Kande we-Studio 7.
Siyacela abantu bokuhamba bathathe imithwalo yabo kuyisele.
Lawo ngamazwi abanye abathi abangele ukubulawa kwabo kuza abayisikhombisa abedlula inkulungwane ezimbili balahlekelwa imizi. Amazwi la akhulunywe inkosi yamaZulu umnumzana Goodwill Zwelithini kodwa uyakulandula lokhu okwenze waze wabiza imbizo lapho athe kumele abachaya abokuza babotshwe. Imbono yehlukene ngembangela yobudlwangudlwangu lobu obuke baqhamuka ngomnyaka ka-2008 kwafa abantu abangamachumi ayithobami nembili. Ingcwethi yecubungula izombusazwe yomnumzana Dinizulu Macaphulana yena uthi kungaba kulesandla sabensundu ebudlwangudlwangwini lobu.
Ngombono wami lapho ngimi khona mnumzana ukuthi kukhona abalutshwane abasebenza beziqatshile ababesebenza lombuso wobandlululo abasebenzisa imali ukuthuma abantu abamnyama ukuthi bahlukumeze abanye abantu abamnyama bezama ukuvikela intando yabelungu kuleli.
Lokhu kugcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabo kuza kwele South Africa eZimbabwean Community in South Africa umnumzana Nicholas Mabena.
Abamhlophe kabahlaselwanga kodwa kuhlaselwa abasebenzi babo.
Ubudlwangudlwangu lobu benze ukuthi abantu abafika phose inkulungwane babuyele eZimbabwe ngokusabela impilo zabo. Umacaphulana uthi kwaqala kwasetshenziswa abantwana besikolo.
Ngawufuna ukubona ukuthi kwenzakale kanjani kuthe ngokuba abantwana bezikolo besilwa lezithombe zabelungu. Kwahlala amalanga amalutshwane kwasokuvuka lolu dlame okutshengisa ukuthi beliyindlela yokuthatha amehlo abantu ebalungini liwasebantwini abamnyama.
Ingcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uthi abantu abamelanga babuyele lapho abasuke bebaleka khona.
Uma sithatha ukuthi vela kuqale ukuthi kwenziwe into enje ngo-2008 kwenziwa into enje and njalo abantu thina esihlala eSouth Africa esibuya ngaphandle kukhona nje okukhona ukubonisa ukuthi abantu bazohlaselwa njalo bengakuthathi ngendlela esiyabe sifisa ukuthi bakwenze ngakhona. So mina ngokubona kwami angiboni ukuthi kufanele ukuthi abantu babuyele ezindaweni lezo abafike bahlukunyezwa khona njalo ngoba siyazi ukuthi uhulumende manje engani uyabonisa ukukhathazeka kwenziwa nje ngokuthi ufakwe engathi kona yipressure from abantu abangaphandle international community le media.
Abanye bathi lolu dlakela luzahlala luqhamuka ngoba izizalwane zakwele South Africa zihlala zikhala ngokuthi zithathelwa imisebenzi ngabakwamanye amazwe abeza ukuzohlala kulelo lizwe. Lolu ludaba olubikwa lokhu lukhekhelezwa lungalungisiswa isisusa salo sibili ikakhulu nguhulumende hatshi weSouth Africa kuphela kodwa owamanye amazwe alezizalwane eziyadinga amadlelo angcono kweleSouth Africa. Ngimele iStudio 7 igama nguChris Gande ngiseWashington DC.
Siyabonga jahalezansi okwamanje singene kumbiko elisithumela yona linabalaleli nge-email kuFacebook kumbe ngeWhatsApp. Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu uSikhumbuzo Moyo yena othi igama ayi cha lo ngo Prince uthi yena igama lami ngo Prince ngivela ePlumtree ngeleminyaka engu 21 sicela ukuxhumana lani bantu be Studio 7 ngoba kunengi ubunzima abofihlwe endaweni yase Plumtree Rurals yebo siza kuchayela ucingo Prince sixoxe omunye njalo umlaleli olobe ekhasini lethu leFacebook kuVOA Indebele uthi sakubona sithandekile labanye linjani thina hayi indlala lenhlupho eziningi eZimbabwe kanti lithini ngo-itayitza mara ngoba kuzabangela impi njalo sicela ukuthi uMongameli Mugabe ehlale phansi ngoba esehlulekile umbuso wakhe njalo abantu bayabulawa izanu PF kanye lezenophobia Masibene le prayer and fast ngoba impi ingavuka. Yimi uLayson M. Manduza. UZenzo Muchimba uthi ngiyabonga Chris Gande ngokunginxusa kwakho kukhasi le Facebook ele VOA Ndebele. Omunye laye umlaleli uthi wozani ekhaya madoda singaleli emzini sizelungisa ukuhluphayo. Yimi uMzondwane eNkulumane. Siyabonga balaleli ngencwadi zenu. Qhubekani lisithumela zona ku WhatsApp go 0012024650318 kumbe ku email studio7@voanews.com.
It was a Friday my darling. Was a Friday umsebenzi ubokile. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile wena.
Was a Friday, lamhlanje silomculi wengoma zokholo. UTumisani Nyongola yena osethulela inzwisa yengoma esitholakala kudlalate lakhe. Azalihwatsha lonyaka ezile ngoma ezilitshumi lanhlanu.
Keep it.
Utumisani Nkomo yena waziwa ngegama elomsebenzi elithi Dumi Nyongola wazakala kakhulu ngemisebenzi yakhe yokusina lokucula ephathisa umculi we-Afro Jazz uJazz Marabini njenge-backing vocalist kodwa ngomnyaka ka-2013 ucindezele lakhe idlalade ezimile yedwa elithiwa The Gospel in African Languages.
Igama lami nguDumi Nyongola, umhlabeleli we-gospel ngiphinde ngokulawayo. Ngenzile i-album ngo-2013 manje okwamanje sengenzele isingle from my new album. Isingle yami ilengoma ethi Satanamanga lenye ethi Mhlobo Wami.
Lo nyaka ke lomculi ulenhlelo zokuba akhuphe idlalade lakhe lesibili lengoma ezilitshumi lanhlanu njalo usekhuphe ingoma ezimbili eziyinzwisa yokuba lelo dlalade liqukutheni enye yalezi ngoma ezimbili ngethiwa uSathane unamanga okuyiwe sivule ngayo uhlelo kanye lali ethiwa Mhlobo Wami. Nyongola uthi isifiso sakhe ngesokuba umculo wakhe uthinte impilo kaZulu ulethe utshintsho empilweni zabantu yikho nje iqhubekela phambili esenza umculo wezokholo ngoba ulo mlayezo.
Ngicabanga ukuthi ungumuntu ozobona mhlawumbe okhathazekile izingoma zokuthaywa zokududuza zimculi ebese uthi uSathane aqhuthakale empilweni yakho.
Igama ledlalade likaNyongola ahlele ukulikhipha lonyaka uthi uzalethula kuZulu ngokuhamba kwesikhathi ndawonye lokuthi yibaphi abanye abaculi asebenzisane labo kodwa kulezi ngoma ezimbili ezitholakala kusindli yakhe usebenze ndawonye lodade wabo uNtombi obemncedisa ukucula kuthi obeqoqoda ikeyboard mu-Israel obenguye njalo umanjinela. ikanti amakatali ebeqhunswa nguReason kanye lomthabisi nangu iphuma enkundleni ngayo ingoma ethiwa usathane unamanga. Imele Studio 7 ngobulawayo ngujoseph njanji
Satan ulinga bangcwele ubakhiphe endleleni yenu yabantukisa Satan wamlinguje etiphendula manje wona abe isinkwa kuhle manje Satan wamlinguje Jesu etiphendula manje uJesu wasempendula wathi umuntu akabili ngesinkwa sodwa uyaphila ngegama lika Jesu uyaphila ngelizwi Satan unamandla awunamahloni asukeki Satan unamandla awunamahloni asukeki Satan unamandla awunamahloni asukeki Tamela uJesu wasempendula wathi kulotiwe konzu uNkulunkulu yena yedwa zwi qhabo umuntu angeke aphile ngokudla kodwa wampendula uJesu wathi umuntu angeke aphile ngokudla kodwa
Satane unamanga unamahloni yingoma ka Dumisani Nyongola yena obe kuhlelo Woza Friday usiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje njalo usiqibela iviki lingayikatshana mthwakazi omuhle luyalandela uhlelo lwe Studio 7 Live Talk libe lempela nsonto enhle njalo Lilale azibe wope makamwangu unomu halilisa nintungamili nkomo.